Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku2 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kobuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lawo umubi.
Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya.
Imindeni yabantu abalithumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985 isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba.
So abantu labana bakhombelisa umphepho wobubaba ukuthi ubaba angalinini, ngizawufaka emlonyeni wakhe ukuthi angalinini, babisana nokhulu ugogo lagogo esinye sana ukuthi angaphumi lasendlini.
Iqula lekomidi ebona ngezamabhizimusi kukhansile yakobulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare, lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima.
Sikhangeleleke lathi ukuthi nedolobho lakobulawayo ngokuya kwesikhathi sifuyeke inkomo zechango epulazini likamansipala wakobulawayo, yikho sikufundileyo okuningi, kanti sisakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawuthi lamabele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lakho umubi. Abanye batshele iStudio 7 ukuthi bayesabela ukuthi umumo uzokuba mubi ngamandla ekupheleni komnyaka, isikhathi uhulumende athi upha abanamaphepha e-special dispensation kumbe ama-exemption permits ukuthi babe sebelungisise amaphepha abo, ngoba nxa bengayekela ukwenza njalo bayabe sebeselizweni leli okungekho emthethweni. Siqoqe lo munye wasebeqoqa ukubuyela ekhaya, umnumzana Apple Khumalo.
Okay Chris, kuwe nezigameko endaweni ezihlukileyo, esibhedlela esePretoria ne Hillbrow Clinic ne Rosettenville Clinic. Obe khona abantu bedudula abebevalela abantu bangaphandle ukuthi bangene bayefuna usizo emaclinic, bebevale emagetini befuna ukuthi umuntu ongena ngaphakathi eclinic angene ene ID bamverify ukuthi ngabantu beSouth Africa na kumbe ngamaforeigner. Ma ungela ID awuvunyelwa ukungena. Same thing eyenzakale ngale ePretoria, esibhedlela kwesinye isibhedlela sePretoria ngale elokishini, bebemegethini besithi abantu abangena kufanele baproduce ama-ID. Kwasokusiba nesigameko sokuthi abantu be-EFF khona ngale Pretoria bangena kwasokuliwa, nesigameko esifanayo futhi ngapha e-Hillbrow nalapha eTelfante. So e-Hillbrow babuyile kodwa kusabanga nodlame, kodwa lapha eTelfanteni e-Rosettenville kube nodlame ngoba kugcine sokuphoselwana ngama ache kwaba nomsindo omkhulu kakhulu.
Ngomumo wona lo okhulumayo, usuke wezwa yini abavela eZimbabwe abathi sebebuyela ekhaya ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo?
Abaningi kakhulu abantu bakithi bathi sebekhathele ngoba isimo leso asikho sihle Chris. Ma uyavinja ukuthi ungene esibhedlela, asithi mhlawumbe ulimele ulunywe inyoka ufuna usizo oluphuthumayo, kusho ukuthi thole uzofele emnyango clinic. So hayi, baningi abantu bakithi abathi sebekhathele ngalokhu, and abantu abaningi abasasebenzi la, isimo sibi lapha Chris eSouth Africa. So nami nje ngiyacabanga ukuthi kufanele ngibophe zami ngihambe ekhaya ngoba angeke ngihlalele kulokhu. Mhlawumbe ngingatshintsha ingqondo uma bezorenyiwa ama-permitted, kodwa hayi, baningi kakhulu abantu abahamba ekhaya. Sengikhulume nabantu abaningi vele bathi bahambe ekhaya, abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumela ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya. So isisimo esikhona.
Alo-ke ngumnumzana Apple Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imdeni yabantu abalithumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le 5th Brigade esilobela ngomnyaka ka 1985 ngesikhathi seGugu Round. Isisole induna esigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba phambilini kokhetho ngoba kuzabonakala sengathi kukhulunywa ngezombusazwe. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga lomanyano we-United Nations elisola ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele ele-UN International Day of Victims of Enforced Disappearances ngolwesibili. Umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, uthi bamanyane lenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe Trust ukuqhuba lumbuthano endaweni ehlukileyo kule minyaka yonke ukwenqabela ukudilizwa njengenhlala yenza kwelitshe lesikhumbuzo abandise ukulibeka.
Njengenhlanganiso besise silobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhe bengazakali abayi-10 esilobela ngoJekiseni. Bezibuyile izihlobo abantwana labomakhelwane besizonanza lolu suku. Abakuthiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana le nduna uMalisi. Lapho esihlanganele khona ayisikho odasijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Gcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Hlanganiso odasisebenzisana okuthiwa yiHeli Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngeyabantu bonke.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBheju likaZulu. Usithandekile uphinde waxoxa lezakhamizi umnumzana Nicholas Ndlangamandla kanye lomnumzana Dingilizwe Mkandla onguye owaya enduneni abachasisa ngokwehlela izihlobo zabo.
Nicholas Ndlangamandla kulimani kesilokela emaplazini Farm 35 abathathwa ngabantu abakele mbhubhu kuthiwa yimihlobo Ndlangamandla bethi ngothi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya bahamba ngokuphela siyaphinda angasababona athi-ke ubazitsho ukuthi kwakusisa kwasangeholesine nangayisiyedida inkomo zazihambele eceleni komgwaqo ngokuyindlela ekungane kubalekela amatshe ngayizinkunzi sibongolela ngase ngisiya khonapho ebongolela khona ngabona igazi elalilapho ngatshengisa sikuthi kuhlabaka abantu ngababulawelwa khonapho kumbe kwenziwani kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphakede egwayi amagwayi bonabo abantu ababebatshaya kumbe bekuyandanjani umdalalo kamdada esemzini wakhe nanyathi ndawonye kodwa hhayi sithiyeni iguma lithiyeni aza kutshelwa ngumkakhe ekuseni sithi nawami lapho kungeyeni itete elisuku ngabantu akaphenduli kodwa hhayi kuwuhlungu lakhathesi nje ungakukhumbula kuhle kuba buhlungu ongakasikwazi nokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani
ilizo mna ngingudingilizi mkanda udingilizi mkanda ngikhuluma ngisisibekela emaplazini ku-Farm 37 lapho enkhoo mina ngingumzukulu ngizalwa ngumkanda omunye wabadala abahambayo abadala mhlazana bethathwa ngathi ngenkothwana phikili ngoba into engangiyikhangele abantu laba bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho abalala khona angithi nomsindi waba lapho kwathina abadala ubaba nomama bacina sinivukile kanye lathi sasiyake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezidlakala khonapho so abantu labana bakhombelisa umbhobho wabokubaba besithi baba anganyinyeki bawufake emlonyeni wakhe bethi anganyinyeki babisana lokhulu logogo laye gogo ethinge sanda ukuthi angaphumi lapha endlini babisana naye bamdonsa waze waphuma naye kwaphandle kwaba yikumfosa wabo bemdonsa behamba naye bangena naye indlela ethiwa ngikhaya siya komakhelwane indlela encane e-private ward evelejeni ukuthi abantu babaeeda babe nomuntu wesigabeni owayesanda sazi izini nezindlu laphehlala khona abadala bahle kwaba yikuhamba kwabo ngoba basuka bangena komakhelwane bathatha umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho eza ngikhaya kwakusebusuku ufika ngabo-2-3 ngoba kwathi kusiya kusa kwezakala zesigaba sonke wafika ekhala kubani kubani la kubani uthethe yikho ngakuthi sikhave kanye ukuthi ngedirection abaphuma ngayo bangedirection lakwagulwa kwezimoto emhluku yikho okwabonakala khona lapho okunamatithitude khona okunegazi khona lapho esasibuthana khona lasike siyazama ukufaka khona itombstone lapho eyithathwa khona.
Kusukela lapho-ke kwahamba njani? Akuzange kube lodletshana kuze kube lalamhla.
Awudletshana ngitho ngoba i-very dangerous akala into leyo abadala besigaba babopha isepho sokuthi kakiyo epolisi kuye-riporta yathi ipolisi ayizange yazi yayi-responda ayizange yazi yabuya kwaphenduka into erijekiwe but
liyake lihambe yini kule imbuthano ye-National Peace and Reconciliation Commission
ngapha esigabeni sakithi asizange ke siye kuleyo mhlangano owe-Peace and Reconciliation. Into esiyenzileyo last 2 months or 3 months ago siyesaya endimeni indima yethu malini ngemva kokuba sisiziwe kuthiwa indaba yegugura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna kodwa induna yasithengina yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okwakatheki uke ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangane lokhethu zakuya kukhethwa ngomnyaka ozayo so izaba ngathi siyisebenzisa njengokuikhona njengesikhadi kozombusazo yiko-ke sahlangana banika njalo ifeedback kwabanye ababengahambanga endimeni nakuwo labo efuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini.
Le nto ekhulunywa yinduna kayingisuthisi kayingisuthisi ifili ngoba isenze ngathi into yakhona into engenamsekelo izolo kanye ofuzwayo besiya ngapha kithi kade kuholwa umuntu esiyona umuntu lo owesesa ngose kodwa umuntu lo uphethwe abantu ikakhulu mina abezindlu lezi ezahanjika ngabadala abadala ngabatholanga umuntu ngalolu muntu usuthiuthiayini i-ZANU-PF ngangisingeza ukuthiwa khona uthek izinto ebantwini ngiyayifuna yini impi abantu bathula ekugcineni na wathi impi yakathe siyayihluphi umuntu angasipha siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu okuukuthi le nto ingathi iligugu kubo kalisiyasingathi sisaba ngoba yenolonga sefo.
Alo ke ngomnumzana Dingilizwe Mkandla njalo sizwe lo mnumzana Nicholas Ndlangamandla bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 asenelisanga ukukhuluma lenduna yesigaba ngalolu daba. Uhulumende uthi udaba lwegugura hundi lulungisiswa iCommission yeNational Peace and Reconciliation ikomiti yomanyano wamazwe ebona ngokuqeda inketabetshabi e-United Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi njalo abaqhuba imbuthano ngalolu daba bengahlukuluzwa. Iqula lekomiti ebona ngezamabhizimusi kukhansili yakobulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima ezingathuthukisa ipulazi laleli dolobho. Epulazini lakhe umunisipala wakobulawayo uqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezifana lokufuya inkomo, imbuzi lezinye inyamazana. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lokansila okuquleleli umnumzana Edwin Dlovu othi ulwazi abaludinga kakhulu ngolokufuya inkomo zochako.
Sikhangeleleke lathi ukuthi edolobha labonayo ngokuya kwesikhathi sifuye ke inkomo zochako eplazini likamansipala wakobulawayo. Yikho sikufundile kuningi kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawothi lamabele sakhulumisana labayenza inhlanyelo ekhona inhlanyelo ezingadliwa yinyoni safunda okuningi nje kakhoke besitshengisa ukuthi le inhlanyelo ilungile ngoba inyoni kazizi laze livune nje lingazange likhathaze zinyoni sayithokozelela kakhulu lathi sizayizama-ke eplazini lethu njengedolobho lakobulawayo.
Ekhathesi sikhuluma nje lilimile yini eplazini njalo izifuyo yebo ukhulume ngembuzi lenkomo kukhona okunye?
Sifuyile sibilisi lembuzi silenkomo aziningi kakhulu eplazini sifuyile ye so bese sikhangela ukuthi ngokuya kwesikhathi ke sifuye ke le nkomo zochako yize besingelazo.
Ziyalilethela inzuzo mpela idolobho liyazithengisa lenza njani?
yasuka isikhathi sokuthi senze public auctions ethengiswa ke lezo nkomo ngobuningi sithole imali encedisayo ukuthi kwesinye isikhathi nxa imali yokubhadala isebenzi ingeneli sasithengisa inkomo khonapho senelise ukuthi zisebenzi-ke zihole zithole imali. So yancedisa kakhulu sibili uhlelo lokufuya inkomo nje edolobho lakoBulawayo.
Izakhamizi zona kule ndima eziyidlalayo yini kunhlelo zepulazi lezi?
Yeah, izakhamizi kusebenzisa laba abalolwazi kwezokufuya, abalolwazi lezokulima, basincedisa ngokusinika-ke amacebo lembono ephathisayo ukuthi sifuye njani inkomo, silime njani, kuyasiphathisa kakhulu. Ikanti njalo silime engwebu breweries layo i-customer enkulu ekuthengeni-ke amabele aphuma eplazini kunye lomumbu. So hayi, izakhamizi ziyasincedisa ngalwa lezi ezilolwazi lokufuya, lezi zolwazi lokulima.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila wedolobho lakoBulawayo engowebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald liledaba lokuthi uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana usegcizelele amazwi akhe okuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF kumele zesulwe ngoba ziphazamisa hatshi eleZimbabwe kuphela kodwa isigaba sonke somhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi imiziphose yonke esiqinti seBhemba eCholocho iphakathi kokukhanya kulandela uhlelo lukahulumende olwamandla kagesi elanga awesola phansi kohlelo lwe-Rural Electrification Agency. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, siyabonga izindaba ezinhle, izindaba ezingela kwehlukanisa, izindaba eziphatha iqiniso njengoba linjalo. Yeah, Studio 7, ngicela abantu ngilamike ibalwe yami, ngicela yamike ibalwe lapho ekuseni, ngicela ke ibalwe. Ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-MRP. I-MRP libandla elimangalisayo, ibandla elize ukumela abantu bakwaMthwakazi, abantwana baka Msidikazi, abantwana abahlupheke kakhulu, abantwana abaswele ubukhokheli obuqotho. Bangamafitshane, ngithanda ukuthi ngithi mina bantu bakithi bakaMthwakazi, phaphamani sizwe sikaMthwakazi, like livuke libone lithalaze linanzelele ukuba kuyiwa ngaphi, kuvelwa ngaphi Mthwakazi. Into ekhona bakithi ukuthi umuntu wonke kusafanele abe nekwazi ukuba la avela khona wavela ngaphi uyaphi. Okokuqala, ilizwe lakithi kumele sikunanzelele ukuba lalivelele ngahlanganga iZimbabwe ingakabi khona before 1923 lapho kwahlanganiswa khona kwenziwa khona i-referendum. Nxa umuntu engazi imvela yakhe engakwazi avelela khona kuba zima ukuba into ayikhulumayo ibekwebekwazi, nanxa engazisokubonakala akakwazi ukuba alungisise njani ngoba phela i-background yakhe engayazi. Yikho-ke bantu bakithi ngithanda ukuthi ngithi mina ngamafitshane okukhona njengamanje wahanjwa kusuyazinyela. Nxa uhambe usiyazinyela lehlukene liyimizi embili lingabulala, kufanele lisheye hlale phansi lishiye ukuba nyamazane selibulele ngoba suke liyidlela ndawonye. Umuntu lo muntu lomuzwa ngibo lapho kufanele ayidlela khona ukudla akutholileyo, kumbe ithi mna mhlawumbe lokhu asebekujimbile. Nxa bevela egangeni-ke unkomo lwabomgabe kwakufanele omunye akhumbule ngakubo aphethe iqatha ayilibele itholile.
Injani basakazi, linjani basakazi uNdlovu okhulumayo empanga. Hhayi, siyabonga konke okwenzakalayo okukhulunywayo. Kodwa eyi, ubunzima bukhona mani lizwe lakithi leli ikhokhelwa ngabantu abanganabo nembeza. Mina ngihlukuluzwa kakhulu indaba yabakhokheli laba akuthiwa kufanele bakhokhele indaba yegugurawondi kungamaso amabhuku labo lezinduna yabayibo ababulawela abantu abanye bangkhona abafuna ukukhokhela lezo nhlelo yibo abalezihlobo zabulawayo kodwa bajike futhi babe ngabantu abakuthatha lula nxa abantu bekhuluma so laba abantu besihloneni into abayenza bevele beyazi ukuthi bafuna ukuyenza futhi akhangene ezikolo khona lapho bebathatha abantu babo bebafake ngoba abakithi bengekho abafanele befundise lapho babulawa osobhuku bakumele lezinduna zikumele khona lokho kucommunity nxa ufanele ukhuluma ususiba ngumuntu omubi akula lapho esiyakhona thina abantu besintini ngoba sipritsha yibona labo abemdabuko abathi bangathiwa ama-50 kg yempuphu bezwe kibo sokuhamba ku-right akula lapho esingaya khona ngisho uba ngumuntu omubi kibo ma ukhuluma ngendlela nje ngoba lindaba egugurawuni nxa ikhulunywa ngendlela ekhulunywa ngayo yilabo omthwangwa bonabo kumbe ngobani abakukhulumayo khona ngapho besithi kuyakhulunyelwana yadlula abantu silezilondo ezingaka so kuba buhlungu kakhulu thina kithi ezikolo kulama-masgraves amangcwaba abantu abaningi abagqitshelwa once at a time bezokuthatha ngendlela elula kangaka uyabona ukuthi vele kakula budlelwane phakathi kwabantu labo abantwana bethu kade sibafundisa into ezingazwakaliyo esikolo la ngendaba yakhona lokho kunzima kubuhlungu kakhulu lokho
sanibonani kustudio 7 linjani basakazi nani balalela mina ekakhulu mina into engathi iyanginyanyisa yiyo le yokuthi abantu bakithi abasebenzi kugcwele abantu besishoneni emzini yakithi yiyo amakhansila lento izophela lithanda lengathandi izophela lonke lina elikhulumisa indebele siyakwazi ukuthi lingabantwana bamashona elazalelwe emandebeleni elikhuluma lichothozi MRP lonke siyakwazi lingamashona lakhulele esindebeleni akusimangalisi lokhu nayo futhi iStudio 7 inobandlululo lubi kungani vele sizogcina siphuma ekuthini si lalele thina abanye abantu ngoba masimamela inyuzi zakhona yi-CCC yizanu yi-CCC yizanu saze sakhathala amaphathi maningi silabo zaphu silabo FF silabo MRP sinamaphathi amaningi esingawalalela esithanda ukuzwa ngawo ngaphandle kwayenale izanu le-CCC sikhathele sikhathele kuyabonisa ukuthi lelo studio 7 asiyo yethu ngeyamashona kuyasibonisa straight lokhu akuyabonisa lokhu hhayi vele mina ngani sifuna ukunginenga ingani vele sifuna ukunginenga istudio 7 agcina sakumameli lokhu lokhu kumele ngikhulume ngoba ngikhuluma iqiniso asisamameli lutho sisi zanu kuyadina yikho kwayenza abantu bezimbabwe begcebe asalaleli iradio yezimbabwe ngokuhlala ikhuluma ngeminda iminda abantu bagcabanga sakumameli konke lokho ezayo sagca sichiya ukumameli iradio yezimbabwe yikho-ke la khonokho elikwenza kwabo kustudio 7 kuzoxotsha abantu ikakhulu ngapha kustudio 7 sesindebele hhayi hhayi kuyadina lokhu sikhathele
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kodwa-ke ngicela-ke ukuphendula umlaleli othi yena kasafuni ukulalela istudio 7 ngoba sihlala sikhuluma nge-CCC le-ZANU-PF kuphela hhatshi asikoqiniso lokho nxa abamanye amabandla ikakhulu abe-MRP bele mcimbi siyabapha ithuba sihlala sikhuluma layo la umkhokheli wabo umqondisi moyo sikhulume labanye nje abebandla lonalelo yikho ke sisithi hayi sikoqiniso thina njengestudio 7 asisekeli hlangothi siyabonga kwezemelika umongameli Joe Biden usesole owayengumongameli umnumzana Donald Trump labasekeli bakhe esithi bafuna ukubuyisela inqubela phambili yelizwe emuva uBiden wethule umbiko lo izolo ntambama esigabeni sePhiladelphia emkhankasweni wakhe wokudinga usekelo phambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024 uBiden uthe uTrump labalandeli bakhe abazithi iMAGA kumbe Make America Great Again bale abalandeli isisekelo sombuso welizwe. Ophendule amazwi kaBiden umnumzana Kevin McCarthy emele ibandla lamaRepublicans usole uBiden esithi kumele axolise ngokufanisa abebandla lamaRepublicans labadlulisa amalawulo abathiwa ngamafascist. Ukuhlaziya umbuso kamongameli Joe Biden sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu o-independent okhangela from esibangeni sokuthi angisomrepublican angisomdemocrat, ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanelisa umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu bale kube qhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi silalo khona ukuthi uthiwa kule shortage ye-staff, siswele abantu bokuqhatsha. So uchithe imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikhonomi, wanelise ukubhadala irenti, uthenge ukudla, imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemokrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu eziphezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana ye-fuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abaningi sebebuyela ekhaya lanxa lakho umumo umubi kakhulu. Imdeni yabantu abalijumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-50th Brigade esilobela ngo-1985 ngesikhathi seGugurawundi isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lilalele njalo indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Nasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30. Igama nguChris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni.